Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2022 uNkibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikhala ngeholo eliphansi ngesikhathi inanza usuku lwazo olwe International Workers Day.
Ibond Note League ayisasebenzi. Ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo, behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo.
Bathi laba yindawo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bothiwa kumele bephume bephele kulelo lizwe kungakafiki kuphelani kwenyanga.
Lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale.
Intatheli zindaba uHopewelthinono uthi ilunga lezanu-PF ebelifuna ukuthatha imbuzi zakhe lithehlele emuva namhla.
They came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my homestead to defend by goats.
Kodwa befuna ukuthatha imbuzi lezi uthi bawufezile umsebenzi wabo lo bengazithathanga imbuzi zikaThinono. Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi namhla zinanze usuku lwazo olwe-Workers Day zikhonona ngeholo eliphansi zisithi sokumele zihole idola leMelika hatshi eleZimbabwe eselingasathengi lutho ngenxa yokugukudeka. Zethule lokhu kumbuthano wokunanza usuku lolu eHarare lapho eziveze khona ukuba zifuna ukukhetha zikhululekile umuntu ozathuthukisa umnotho welizwe ngomnyaka ozayo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi izisebenzi zithwele nzima kweleZimbabwe.
Sibone abanye abalimeleyo, sabone abanye belahlekelwa zimpilo zabo besemsebenzini. Sibone abanye njalo abasebenza benganakwa bengalalungelo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Kodwa ke lilanga eliqhakathekileyo lapho sikhangelane lendubo zemali, sikhangelane lendubo ke ze-safety lapho abasebenzela khona. Kuningi ke okushotayo kuzisebenzi.
Usikhuthaza mfundo Paul Mazima isiphathamandla sikahulumende obona ngensolo zikaZulu lezisebenzi ukuthi kumele abantu bebambisane ukuze ibizwe lithuthuke ngemfanelo. Izisebenzi zithi zithule nzima eZimbabwe. UMnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi usuku lolu luqakathekile noba bethwele nzima.
Xa sesikhangele kwelakithi leZimbabwe, leli langa sokulilanga nje lapho ukuthokoza okwenziwa khona kubonakala emaphephandabeni kahulumende kuphela. Lapho uhulumende athatha isikhathi sokubana athembise izisebenzi okungasoze kwenzakala. Nxa sesikhangela okwenzakalayo leli langa sokulilanga lokukhala lapho izisebenzi ezikhunjuzwa khona ngobunzima ezihlangana labo insuku zonke. Sithanda ukukhuthaza uhulumende ukubana kakhangelisise alungisise ukukhala kwezisebenzi. Izisebenzi kazihole imali eyeneleyo. Siyakhuthaza njalo uhulumende ukubana kabhadale izisebenzi imali akade beyihola bengakaqalisi ukuphiwa i-bond note. Sitsho njalo ukubana i-bond note leyi kayisasebenzi. Ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo, behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Efindlela Ncube ohlala kobulawayo.
Isimo sezisebenzi sibi kakhulu ukuthi kwenza kube nzima ukuthi ulolu suku lube luqakatheke ebantwini beZimbabwe. Nxa izisebenzi kungamangakazi kahle kuzo kusho khona ukuthi akumanga kahle ebantwini beZimbabwe bonke. Ngakho ke kuyadinge ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, alungise amahola, alungise imisebenzi. Abantu abasebenzayo sebebalutshwane kakhulu, kakhulu kakhulu okwenza ukuthi vele ilizwe lehlule ukuphila. Ngoba izisebenzi ngazo izilutshwane, abantu abaningi bengasebenzi, ilizwe kaliphili, ilizwe izisebenzi. Kanti ke futhi uhulumende kaziphathi ngendlela efaneleyo izisebenzi. Siyabona ama-trade union leaders bayatshaywa, bayavalelwa ezitokisini. Uhulumende kakhulumisani kahle lalabo abangasebenziyo, lalabo abasebenzayo ukuthi baphathwe ngendlela efaneleyo. Akudalwe imisebenzi, abasebenzayo bahola imali efaneleyo, bavikeleke futhi basebenze emsebenzini ngendlela evikelekileyo ehlonipha amalungelo abo, hayi lokho okwenzakalayo manje.
Izisebenzi zithi idola leZimbabwe seliphele amandla, ngakho-ke sokumele zihole elemelika. Kodwa uhulumende uthi angeke akwenze lokhu ngoba ilizwe kumele libe le mali yalo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi ubathwalise amagabha avuzayo umkhankaso we-Operation Dudula oqhutshwa ngumnumzana Nhlanhla Dlamini labanye bakhe. Abaqhuba umkhankaso lo bathi kumele bonke abaselizweni leli okungekho emthethweni bephume bephendle kule South Africa kungakafiki ekupheleni kwenyanga. Umnumzana Nabutuma Bena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kabayindawo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe.
Lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa zibuyele emuva eZimbabwe, ngoba umnotho wakithi ufile. Sikhuluma ngabantu abalokhu bebuya imihla yamalanga besuka eZimbabwe besiza eSouth Africa bezodinga umsebenzi. Yikho angeke uthi nxa kulokhu suka abantu besiza eSouth Africa bese uthi abantu asebehleli iminyaka elitshumi babuyele emuva, akusoze kwenzakala. Into eqakathekileyo njalo eyiyo kumele yenziwe yikuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayakhe umnotho weZimbabwe. Kodwa-ke kuyacaca kuwo wonke umuntu lesiphofu yakubona, loba singaboni kodwa siyakubona lesiphofu ukuthi uhulumeni weZimbabwe usehlekile ukwakha amathuba omsebenzi, usehlekile ukuvusa umnotho. Yikho-ke izalwane zaseZimbabwe lokhu zisiza eSouth Africa zizodinga umsebenzi. Yikho-ke thina siphakamisa ukuthi kumele kube lo mhlangano omkhulu owesadak okhuluma ngodaba lwe-immigration, ukuthi i-migration kuyini ekwenzayo i-impact yangkhona kwele South Africa lamanye amazwe ongomakhelwane osokwenze kwenza ukuthi kube ne-Operation Dudula.
Unkosazana Victor Matutu okhokhela inhlanganiso yezimo imbokodo uthi umkhankaso lo uveza ukuba abakuza abasafunakali kwele South Africa.
Sikhathazekile kakhulu siyizalwane zeZimbabwe ezilapha eMzantsi Afrika ngenxa kaDudula lowa okhona kulezi nsuku. Eqinisweni i-Operation Dudula besingacabanga ukuthi izohamba ihambe izifike namhlanje. Besicabanga ukuthi into nje abazayithi yangayanga ibehlule bese behlala phansi. Kodwa ngokubonakala kwezinto kungathi hayi, abantu laba baphokephele phambili ngayo i-Operation Dudula. Namhlanje sizile ukuthi baseBenoni sebehambe amalokishana ambalwanyana, sike babonile kubo Hillbrow, sababona kubo Alexander. Into ebuhlungu i-Operation Dudula yikuthi siduduka emsebenzini. Sidudula emsebenzini kunjalo, ma ungasasebenzi uzohlala ngaphi? Lapho ohlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho ohlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani, baphiliswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi?
Uphinde wathi
injongo yokuqala esilethe lapha sizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ukubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia, ngoba ku-xenophobia besitshala sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bongani Dube osebenza kule South Africa.
Singabulalana, ungathola ukuthi uyisihlobo sami nomunye isihlobo sakhe siseBotswana. So into engiyishoyo mina ikuthi khona yonke le into esigxekana ngayo ayikho kithi, ipha phezulu kumakhulumende aphetheyo, ugovernment asiphetheyo, konke ubheka la ngale ama-government aya ayacatshisana afuna ukuthi kukhulunywe iqiniso wena ungabona umntana amezomosha kumbe mhlawumbe umntana nami sehlala sekuwe kufanele ubize mina umakhelwane kanti umntwana waba lapha ukhamba kanjani umntana angeke avakatshe eze ezolala egcine seqedi 1 week so I government yonke le okufanele ukuthi ikubheke yonke le into yonke zonke zenezi zinto zokuthi abantu bayeza ngongekho emthethweni konke I government iwenzela ukuthi khona khona izinto zihambe right thina singabantu mase sizithathela umthetho sesubeka ezandleni zethu wala sikufundelanga sesenza ngeyethu indlela gcina sokulegazi lelelichithekileyo lomfo wethu endi abantu begcine futhi sebekubeka kabi ukuthi ingathi yena bakhalela umuntu oyi-1 kithi kufe 7 uyabona kube sokusiba ngamazwi angena kabuhlungu kodwa umakhelwane ngumakhelwane phela
kudube uthi
akwaziwa ukuthi elakusasa linjani uzovuka ungale komakhelwane bebe sebeyakhuluma kabi ngawe kanti ke kade kufanele kulungiswe inkinga mina engishoyo ayiqo kubo hulumende bonaba esilabo yibo abayinkinga abakhulu even nana la ama-Nigeria ungasola ma usuyalandelela mhlawumbe umsebenzi wabo ngokudayisa ungauyalandelela kahle kahle uthole ukuthi into zonke lezi abazidayisayo lezama-minister and ma ungathi uyabheka bonaba abantu ma kuza ungabona bengasekho ubuthi uyabheka uzabona imoto yamapholisi sikhona ngubani ochazileyo ukuthi lanka amapholisa
unkosazana Nqobile Nyathi laye ohlala kwele South Africa uthi usekhathele ngokwenziwa ngabaqhuba umkankaso we-Operation Dudula
i-situation isisiba tense manje belento engayitsho yokuthi asibuyeleni ekhaya and fix our house back home
sizalwane sakwele South Africa umnumzana Teboho Sikhondo uthi kumele abantu bokuza balandele umthetho nxa befuna ukuhlala ngokuthula kwele South Africa
abantu abenze lokhu okufanele bakwenze abeze ngapha ngokomthetho bafike it's not a matter of ukuthi afuna abantu bangaphandle it's a matter of ukuthi umuntu akeze ngoba kufanele vele eze and yes singabomakhelwane kodwa asikhuzanini bafike ukusebenza ngabuya ngizosebenza niphethe amaphepha right akusina nkinga naleyo
kulezi zalwane zakwele Zimbabwe eziningi ezidlala kwele South Africa zinganamaphepha aqondileyo intatshele zindaba ezimeleyo uHopewell Zinono uthi uTaurai Gandishaya okubandla le-ZANU PF ofuna ukuthatha imbuzi zakhe okungekho emthethweni kenelisanga namhla ukukwenza lokhu emzini wabokhokho bakhe eMrewa uZinono uthi uGandishaya ubethembise ukuhamba labanye bakhe ayithatha imbuzi zohlobo lwebhoa azithenga kwele South Africa uGandishaya uthi imbuzi lezi ziphansi kohlelo lukahulumende uChinono uyakuphikisa lokhu esithi uGandishaya labanye bakhe bazondiswa ngokuthi wayithula okunye akungafunwa iZANU PF emhlanganweni we-World Summit on Human Rights eGeneva lapho atshela khona umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leZimbabwe liphidlizwa yibukhohlakali obesekabekayo obukhuthazwa libandla elibusayo uChinono uthi abantu bevimbe ngci namhlanje khona ngale ke eMrewa lapho ke uGandishaya afuna ukuthatha imbuzi zakhe
today came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my home state to defend my goats and my property from the illegal action that has been threatened to be carried
out abantu bahambe emzini wakithi lapha bavimbe ukuba uGandishaya engathathi imbuzi zami
the whole of last week I was getting threats from ZANU PF executive member for the youth league Taurai Gandishaya saying that they were going to expropriate my goats and they were lying that I had received the goats from the government
uTaurai Gandishaya uqhubekele phambili engethusela iviki yonke ngeviki ephelileyo esithi uzathatha imbuzi zami bebekamba amanga besithi ngazithatha uhulumende
What triggered them to do this was the speech that I made in Geneva, in Switzerland, a couple of weeks ago, where I correctly pointed out the problems that were faced in the health delivery system in Zimbabwe, that there is no single cancer machine.
Waba kapulayo ukuthi ngethula umbiko emhlanganweni we World Summit on Human Rights ngithi
akula mithina yokwelapha isifo semvukuzane eZimbabwe ezibhedlela lokunye okuhlupha uZulu.
So when I mentioned those things in Geneva, the ZANU-PF government was upset and they have been abusing me.
Ukandishaya uthi bakwenzile akathi befisa ukuthi bekuvezele uZulu namhla.
No, we have achieved our first stage according to plans. Our first stage was to expose the double standards.
The network for today in Iran were really sympathetic to the opposition, where they go around telling people that Zimbabwe is not a conducive environment for business, where they tell people that I am a son of Zimbabwe, who is pro ZANU-PF. You are targeted, you are not a cheater. They furira my youth kuti go on the streets and demonstrate for jobs. Vasingaudze my youth kuti must utilize land and come up with projects.
Sikuvezile kade kumele sikwenze ekade sivele sinenhlonzo yokuthi sikubikele uZulu. Okunye okwangikhona yikuthi abantu abanjengo Chinono nabantu baqamba amanga abatshela abantu ukuthi eZimbabwe akwenzakali ukuthi umuntu abe le business.
So other TCC members are actually calling me to say, you know, we never knew kuti hopo chingono nemamwe mashefu edu vandori mapurazi vandori nemabhizinesi vandori namaprojects isu vachingotifurira kuti no itai mastrike nemasiya wee kuti mupiwe mabasa. So first stage we have achieved.
Sipinde sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana uStalus Siziba olilunga le-Citizens Coalition for Change obuthanise abantu balindela uTaulai Kandishaya emzini wakoChinono.
Njengezukulwane zeZimbabwe sibuye lapha ke emzini kaHopewell elimaziyo oyijournalist obethi abantu bezanu bebesithi bona bafuna ukubuya bezothatha imbuzi zakhe azithengayo ngemali yakhe ngentengo ephakemeyo izinto ziyahlupha elizweni. Thina sibuya lapha ngenxa yokuthi part of our civic duty yikuma together njengabantu abamnyama kodwa njengabantu abahlukunyezwayo ukubana ngeza ke savumela ukubana kube lo muntu ohlukunyezwayo ethathela izinto zakhe. Sababona beyenza eplazini kaSipho Malunga sisuka lapha siyakhona.
Abantu bamelele ukubona ukuthi uTaulai Kandishaya uzazithatha kumbe hathi imbuzi zikaChinono. Le History 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele US House of Representatives akhokela unkosikazi Nancy Pelosi akwele Ukraine lapho tshele khona umongameli Volodymyr Zelensky ukuba lelo mini kalimi laye empini le iyaqalwa ngele Russia eselihlasela elizweni lonke lijonge ukuthuthula ilizwe leli. UKenel Mamanji Dombouya wagengqula uhulumende ka-Alpha Conde nyakenye kwele Guini uthi kuzathatha phose inyanga ezingamathumi amane 39 months ukuze kube lokhetho lukazulu. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
lo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokumpila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuzo Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngembiza kababa. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya. Akusitele ngamafutshane ukuthi imizi kababa kuyini.
Wabudube imizi uyibone yakhiwe abanomzana laba babe nemfihlakalo zabo zokuyiqinisa ngendlela zonke ongazicabanga kusukela othangweni lemuzi kuye esibayeni kuye ngaphakathi kuze kuyefika ngisho ezindlini zabo. Lapha ngikhuluma isiNdebele ngicabanga ukuthi asidingi ukuthi ngize ngitolike uma ngithi mina ukuqinisa kwabo imizi kwakubuye futhi babebuye bakwenze nasezindlini zabo. Wawumangala ukuthi hawu omama abangaka bonke nje babukeka bejabule bengelansolo ngempela yini le mfihlo emfihlakalo ephethwe yile nsizwa endala. Eqinisweni babeqinisa imizi njalo futhi babezazi izinto babeyazi nemithi yakhona.
Yes, awuza kakhulu ubaba Ngwenya, kodwa kuyasebenza yini khonoko?
Ungamangala wena nxa ungabubuke abantu abazala esithenjini. Uthi uyakhangela uthole ukuthi indlu ngayinye ngayinye ilomntwana owazalwa kanye kanye nomunye owazalwa kwenye indlu. Uthole ukuthi laba bantu nxa bezazala bazalwa ngenyanga eyodwa, zonke izindlu mhlawumbe kwakuwumuntu owayenamakhosikazi angu-7 okanye 5. Uthole ukuthi bonke bazalwe ngenyanga eyi-1. Ubusuzibuza ukuthi ngempela mfihlakalo bani eyithethe ilezi nsizo ezindala. Ye, zaziqina ngempela. Labo mama babeyazi le nto, babetshelwa ukuthi hayi bokuthi noma uphakela ubaba phela laphana kube khona okufakayo laphana epletini lakhe. Wawubona nje kwesinye isikhathi uthole ukuthi noma ephakele yona inkosi mana ngiyabe inayo into eyiphetheyo laphana izoyi sombulula laphana ithele noma kusambuthana. Kokunye kwakuthelwa lasebelokhuzana lasemakhewini lapha omfumfu laba omphaphama laba impuphu yakhona ziningi nje ombandatshatha laba abasetshenziswa la uzitshela ukuthi hayi insizwa endala mhlawumbe izama ukuthi mhlawumbe iklini umzimba nakho futhi ukuklini umzimba lokhu kwakwenziwa kwesinye isikhathi kubanje zona iy'lokhuzana izichatho lezi indoda iqine ngempela ithi saka. Yileyo mfihlo-ke eyisenza ukuthi la madoda ahlale ngaso sonke isikhathi enamandla kakhulu futhi engabi lezi nsolo eziba khona kubomama laphana.
Siba ngamafitshane ingxoxo yethu.
Angiboni-ke ukuthi intsha yanamhlanje isakwazi konke lokho, isithembele emithini yabodokotela nokuyinto ngempela esiyichithile imizi eminingi. Ukube kade kunenzeka sidle ngaludala ngempela sikwazi ukuyithola imfihlakalo leyani ukuthi kanti lezi nsizwa lezi zaziqina kuphi, zaziqina ngasiphi isihlahla laphayana ukuze ngempela singabi lazo izinkinga lapho othola khona sokuhamba kusiba lokuchitheka kwemizi umama esephumile wayangena laphana kungabe kusaba mnandi kudala le ngxabano ebantwini bakhelene.
Sima lapha namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, incwadiko zamasiko. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko senzibo manje nobaba mkhulu babe lobola usenzi.
Sinesizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibingelelani njalo nje njengoba ngihlala yenza nxa sihlangana. Kumele sibingelelane phela, kanti angithi yikho ukukhuluma ukuletha ukuzwanana ebantwini ukubingelelana. Kanti njalo nje lisiko elihle lona lokuthi abantu babingelelane njengoba bengabantu nje badalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu. Kuhle ukuthi abantu babingelelane. Namhlanje-ke sizaqhubeka ngendaba yokuthula esike sayikhuluma ngesikhathi esedlule sisonke. Kodwa namhlanje-ke ngithanda ukuthi ngithi mina emazweni wonke kuswelakala ukuthula. Thina ngapha kwelakithi kulezi nsuku indaba esemlonyeni yiloko kwenzakala kuzizalwane zakithi ezibhace elizweni elinjenge-South Africa. Sibona sizwa okuningi ngokubana le nkulumo esizikhulumayo esizizwayo zikhulunywa laloko kuthiwa amavidiyo lama-audio kawatshengisela ukuthi eqinisweni kulokuthula. Sengitsho bonabo abakhulumayo lakumavidiyo abenza konke abakwenzayo bakwenza ngobana kabala kuthula. Ngakho imindeni eminingi yakithi ukuthi ihlalele evalweni ayikwazi ukuthi ibambe ngapi thini baqonde ngapi ngodubo lolu esilubonayo olwehlela izihlobo zethu lesibathandayo bethu ngikhuluma ngalokuthi ngoperation Dudula eSouth Africa okuchaya inhliziyo zabantu abaningi kuyaxokozela kwenzakala izigameko ungaze akuziphuphe lenxa ulele ukuthi kambe kungenzakala izinto ezinje omunye umuntu esenza ulutho olunjalo komunye umuntu ukuthula kuqalisa ngenhliziyo yomuntu sengitho lakhona apha kwelakithi ilizwe kuningi okushaqisa umzimba esikubalayo sizothiwa abantu bayaganyula abantu benziwa lokhu lalokhu abantu bayahlukumezeka bathwele nzima kuphezu kwalokho abakuthweleyo kubuye kuvele obunye ubunzima uJesu uthi ke nxa kunjalo kufuneka ukuthula ukuthula kakuphonguqholwa nje ingabe ngubani njalo ukuthula ayisilogama ongalikhupha ngomlomo kuphela uthi ukuthula ngilakho ukuthula kubonakala ngamazwi ukuthula kubonakala ngezenzo ukuthula kubonakala ngobuntu bomuntu kubonakala ingabe ngubani phela ukuthula kwenza isigaba isigodi ilizwe amazwe ahlale enamile nxa kungela kuthula kulanto ehamba kuhle lolaka luyanda ebantwini isikhalazo isicelo sami nesokuthi thina sonke sesiphumile emndenini yethu emphakathini kungakhathalekile ukuthi singobani singaphi kasidingeni ukuthula ngoba singazuza ukuthula sizabona ukuthi siyalala lobuthongo behle kwesinye isikhathi sehluleka ukulala ngenxa yosabe sicabanga ukuthi kambe kuzakwenzakalani lanxa sifuna ukukhuluma ulutho kwesinye isikhathi kasikhululekanga ngoba uzakuzwa emethi ukukhulumelani khona lokho asidingeni ukuthula kwaJesu ukuthula kuletha ingqubela phambili lezizwe zingaphumelela nxa zilokuthula ungabona ukubhidlizwa okwenziwa ilizwe laseUkraine uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala ungabona ukubhidlika kwelizwe lona leli elakithi ngendlela ezithiyeneyo uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala sikhulekeni baba thixo engcwele siyaphinda njalo sicela ukuthula emntwini ngamunye ngamunye lakulo ilizwe lakithi leAfrika yonke amen
lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ongadinwa lakusasa kwenza abatsha sixoxa lomculi osakhulayo
sanibonani balaleli igama lami ngulindiwe wakandlovu ekhaya ngibuya eBridge so emculweni bangibiza ngosalmist Lindiwe umculo wami ngoqale album elilodwa and then last week kota kurelease elinye single song ethinye izisuku zonke engingathanda ukuthi abalaleli bekwazi bangixhase emculweni wami nokuthi ngikwazi ukuphumelela nami njengabanye abaculi ngikwazi ukuthi nami ngelinye lamalanga ngizibone sengikwinye i-level financially angikho stable so ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukwenza ama-videos into ezinjalo nje uthi ngikwazi ukuphusha umculo anginayo imanager into ezinjalo so besicela ukuthi mhlawumbe musuke ukhona usizo engingalithola ngasizakala kanjani. Abafuna ukungilandela ngikhona ku Facebook bazongithola babhali bathi Lindiwe Gospel ngikhona. Ku TikTok ngikhona futhi nakho Lindiwe Ndlovu 83. Then ku WhatsApp ngikhona ku number yase South Africa u +27 66 426 3256.
Sinokuba lapha uthelebethu lwalamhlanje. Oli balelisayo ngo-Cape Town.